Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lingali chona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili umsakazi 6 Nhlolanja 2018 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Lo mlayezo ngokufisela uDr. Morgan Tsvangirai ukuthi akalulame ezinhlungwini lezi azizwayo ukuthi aze azoqhubeka lo mcimbi esawuqala ngo-1999. Ukuthi silwele iZimbabwe entsha.
Ngesikhathi ningi labezindaba bebika ukuba uyaqinela umkhuhlane emkhokheli weMDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai. Abasekeli bebandla lakhe bathi balethemba lokuthi uzasila abuyele ekhaya.
Ingenza ukuthi kwesinye isikhathi kube nzima la kumnangagwa njengoba bonke bevele besazi ukuthi bayiziphiwe bayazana ebugebengeni babo lebusebeleni babo. So bangaqalisa ukuchazana okuzabangcolisa okuzenza ke ukuthi umphakathi unanzelele ukuthi kawusoze ubaphathe kuhle.
Lamukelwa ngembono ehlukeneyo udaba lokuphenduka kukamongameli Robert owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe kwezombusazwe obikwa eseqoqana nabanye bakhe abe G40 ukubumba ibandla elithiwa New Patriotic Front. I-College le-National University of Science and Technology, i-NUST, seliqale umkhankaso wokufinyelela abafundi bakoBulawayo ukuthi baze ukuzokwenza izifundo kule i-college ngobunengi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ngesikhathi iningi lentatheli izindaba kwele South Africa libika ukuba uyamqinela umkhuhlane umkhokheli weMDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai. Abasekeli bebandla lakhe kwele South Africa lapho ayelatshwa khona bathi balethemba lokuthi uzasila abuyele ekhaya ayikhokhela ibandla lakhe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Impila kahle yomkhokheli webandla leMDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai bekuludaba olusematheni lamhlanje ezindabeni kwele South Africa. UMnumzana Tsvangirai kwesinye isibhedlela eJohannesburg lapho aze khona ngozibandlela ezokwelatshwa umkhuhlane wemvukuzane. Iningi labezindaba laba bathi ubangwa lezibi okaTsvangirai. Le yinto egcizelelwe ngesinye isizalwane seZimbabwe esingathandanga ukuvezwa igama ngoba singelalungelo lokukhuluma simele umkhokheli weMDC uMnumzana Morgan Tsvangirai. Limbiko isilethe kudana kwabaningi abeZimbabwe abakwele South Africa. Kodwa iningi labasekelwe ebandla leMDCT bathi kabalahlekelwanga lithemba lokuthi umkhokheli wabo uzasila abuyele ekhaya ukuyaqedelela umsebenzi wokubuyisa umbuso okhululekileyo. Ilunga leMDCT kwele South Africa unkosazana Bimbayi Maveruze uthi uMnumzana Tsvangirai indoda ehlula ubunzima obukhulu eZimbabwe ngakho akathandabuza ukuthi la lo mkhuhlane uzonqoba.
UPresident Tsvangirai uzoba right ngoba ngiyathemba ukuthi naye he's a strong man and he's a fighter. So all our hopes nje we are believing God and sithemba uNkulunkulu ukuthi uzosenzela ngakunamandla.
Le nkulumo egcizelwe lesiphathamandla seMDC kwele South Africa uMnumzana Austin Moyo laye othi akathandabuza ukuthi imithandazo yabo izaphendulwa.
Lo mlayezo ngokufisela uDr. Morgan Tsvangirai ukuthi akalulame ezinhlungwini lezi azizwayo ukuthi aze azoqhubeka lo mcimbi esawuqala ngo-1999 ukuthi silwele iZimbabwe entsha. Lulama la okhona Dr. Morgan Tsvangirai uze uqhube uqedelele umsebenzi esawuqalayo.
Kusenjalo umbiko wethulwe kwezokuxhumana kuTwitter phansi kwegama likaMnumzana Tsvangirai, yena ngokwakhe uthi uyamangala ngembiko yabezindaba ethi usebangwa lezibi ngoba yena yebo uyagula kodwa isimo sakhe asethusi njengoba kulezibonelo sokuthi ngumkhuhlane osalawuleka. Inengwe leSouth Africa likhala ngokuthi aluba liyaphiwa ithuba lokumethekelela isibhedlela kuda bezempila kahle bathi sikhathi sonke umuntu osesimene singasihle ikakhulu lomkhuhlane wemvukuzane akukhuthazwa ukuthi ethekelelo ngabantu abaningi njengoba bengagcina bemthelela eminye imkhuhlane engangena lula kuye ngenxa yesimo sakhe. Ministry 7 Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Mhlapo.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe seziveze ukuphatheka kubi ngodaba lokuphenduka kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe kwezombusazwe obikwa eseqoqana lamalunga aqotshwa kubandla leZANU-PF abecele elithiwa iG40 ukubumba ibandla elithiwa New Patriotic Front lona elikhangelelwe ukuma kukhetho lwalonyaka. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Umgabe kubikwa engabe ethembe abalandeli bakhe bemaphandleni abavame ukumsekela kukhetho lonke oluthe lwenziwa lokhe elizwe lathola uzibuse. Kodwa abanye njalo ngabathi yena lamalunga awe G40 agoqela uSkhwica Mfundo Jonathan Moyo, uMnumzana Xavier Kasukwere lomzukulu wakhe uMnumzana Patrick Shuawo kumele baphume baphele kwezombusazwe. Kukhanya amalunga aleli bandla elisha elibikwa ingabe likhokhelwa uMnumzana Sydney Sekeremai njalo izaphendulisa unkosikazi Grace Mugabe obikwa eseSouth Africa lapho abasalungisa ingwalo zabo lokuhlela indlela abazama ukulwisana lomnanga kwayena owabakhipha esihlalweni abanye babaleka elizweni. Ingcitshi ecubungula ngezombusazwe uMnumzana Pride Mkhono uthe umongameli Emmerson Mnangagwa kasoze ayethuswe ukuphenduka kukaMgabe ngoba esegugile njalo engenelisi ukuxoxa uZulu ukuthi amvotele kukhetho oluzayo.
Esikubonayo ukuthi uMnumzana Mnangagwa kasoze vele ethuselwe ukuphenduka kuka President Mugabe kupolitics ngoba lokho asikuboni kuyinto engayenzakala. President Mugabe usezigugele akaselawo amandla okuthi engatshona egijima ilizwe lonke ekankasele ukuthi abantu bemvoteni.
Uphinde wathi abantu abanjengoProfessor Moyo bayamsebenzisa njalo yena njengomuntu othanda amandla kakuboni lokho ukuthi uyasetshenziswa ubonela isikhundla akhitshwa kiso engazimiselanga ukuthiya. Unobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi yezinaso uMnumzana Asifunye uthe uza kuba nzima ukuba uMgabe akhiphe uMnangagwa ngoba umongameli wahle wabamba ingxenye zonke zikahulumende esingazama ukusetshenziswa ngabe New Patriotic Party.
Kuza kuba nzima for uMnumzana Robert Mugabe ukuthi akhiphe uMnangagwa ngoba uMnangagwa wakwanisa ukucapture ama institutions njenge army la media ukwansi uyi capture. So even siyabona even xasi referencea to document labo abalithi Blue Ocean Strategy kunzima for uMnumzana Mugabe ngoba labana amadoda basebenza babamba ama institutions whilst uMgabe yena wabamba ama individual.
Ilunga lenhlanganiso yesha jamuka sesijikile uMnumzana Happiness Ncube uthi ibandla lelingenza kube nzima kuMnangagwa njengoba kungabantu abake basebenza bonke abazama ukulungisa izizo zabo ezimbi.
Ingenza ukuthi kwesinye isikhathi kube nzima la kuMnangagwa njengoba bonke bevele besazi ukuthi bayizikliwe bayazana ebugebengeni babo lebuseleni babo. So bangaqalisa ukuchazana okuzabangcolisa okuzenzeke ukuthi umphakathi unanzelele ukuthi kawusoze ubaphathe kuhle.
Enye ingcitshi yezombusazwe uMnumzana Leopold Mnende uthe uMgabe engathatha amavoti emaphandleni ngoba wayevele ethandwa ngabahlala khona kodwa okungamhlupha yikuthi abantu abasebenza laye sebesaziwa ngokusela.
UMgabe engathatha sibili amavoti emakhaya ngoba siyamazi from kudala ethandwa ngabantu bemakhaya. Yikho lokhu kuzaba nzima kuMnangagwa ukuthi ibandla lakhe leZANU-PF alisoze liqamuke ngasesendayini.
Ibandla le-New Patriotic Front likhangele ukuncintisa kukhetho lwalonyaka lapho abanye abathi lizama ukudlisa uMnangagwa ngenxa yalokho abenze khona kumnyaka ophelileyo. Nxa uMgabe engiyamela leli bandla nqobe kukhetho uyabe esengezele phezulu kweminyaka phosi engamashumi amane 37 ayibusayo. Ngemva kokususwa kwakhe esikhundleni ngabebutho ngomnyaka ophelileyo uMgabe umkakhe uProfessor Moyo ukasukwele labo zwawo abakabonwa emphakathini kodwa bavame ukubonakala enkundleni zokukhulumisana lokuthi zilibazisa zebulenjini loba ezindabeni lapho umoyo ake waxoxa lentatheli zindaba zomsakazi we-BBC. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiwuKipson Pepe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho esipeni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Kwalithi le-National University of Science and Technology, INUST, seliqale umkhankaso wokufinyelela abafundi bakoBulawayo ukuthi baze ukuzokwenza izifundo kule ikolishi ngobunengi. UMathabile Masuku usethulela lolu daba.
Laloba ikolishi le-NUST lilezifundo zezinga eliphezulu zama-sciences, kodwa lilazo ezigoqela ezeminye imisebenzi ezinjengezamabhizimusi, ukuphathwa kwemali emabhanga, lokwezintatheli izindaba lezinye. Obona ngokwethula kwemibiko eNUST unkosikazi Lindiwe Nyoni uthe bananzelela ukuthi uBulawayo akalalwazi ngezifundo eziqhutshwa eNUST ngakho bayabukisa abakwenzayo emizameni yokuthi baxhumane labantu.
Sibuye ukuzokwazisa uBulawayo ngama degree programs esilawo eNUST, INUST National University of Science and Technology University evele iBulawayo. So sananzelela ukuthi uBulawayo akalalwazi olugcweleyo mayelana lama degree programs esilawo, njalo ngakho sibuyile eBulawayo Center lapho sibona ngani abantu bangasifinyelela khona ngoba kuphakathi kwedolobho.
UManyoni uqhubeke ethi uhlelo lolu soluncede kakhulu abantwana abangafinyeleli ukuthi bayefika eNUST, njalo abantwana balakho ukuthola indawo eNUST hathi ukwesabela khatshana.
I program leyi siyananzelela kakhulu kubana isincede kakhulu abanye abantwana akade bengafinyeleli ukuthi bagade baye eNUST, and kulabanye vele akade bengelalwazi nicho ngeNUST. So uyathola ukuthi umuntu uyafika abuze ananzelela ukubana uya qualify uku enroll for ama degree programs lawa, and then siyakhuthaza kuma kuBulawayo nje even abonke nje abalabantwana abaqedileyo ama A levels abo ukuthi iNUST ikhona, iNUST ilendawo laba ilendawo yabantu ababo ukubana bathuthukise imfundo yabo ba enroll for ama degree programs, because so kukaningi sisizwa kuthiwa iNUST ayithathi abantwana, iNUST ifuna ama 15 points kuphela, kodwa sikuchoyo ukuthi uyabuya nxa uqualify ama subject akho ihambelana lama entry requirements esilawo, uyenelisa ukubana u-apply, and as long qualifier indawo ikhona, indawo eNUST ikhona. So siyakhuthaza abantu ukuthi bangahlali phansi. Uyathola ukuthi kulomuntu oyabe lama 8.7 points esithi ayi eNUST akuhambeki, kuyangeneka eNUST ngama points wona lawo.
Osakhulayo umnumzana Peter Mugodi uthi uncedakele kakhulu ngoba ethole usizo abeludinga, njalo wabona ukuthi laye ulakho ukuyithola indawo.
And ngaqedu upper 6 and notly, so basincede kakhulu ngoba then otherwise besimele siye ngale eNUST and sithi siya inquire khona ngale ama details angkhona about izinto esingakwazi lama careers angkhona ukuthi uyayenzana afterwards. Thina bese sidele ukuba wasifika yaba ngu-doctor or something, but then they are so insightful bese ngithi ah, lezi zinto oshiwe wouldn't expect ukuthi ungaqualify. And so mina ebengingadingi, I think I don't here qualify because I thought maybe impilo like 12 points. Then, but then being the 7, and then I discovered I qualify for a lot.
Unkosikazi Michelle Mwale uvumelane lo Mugodi ethi uthole ulwazi lokuthi yena engathola ithuba kuziphi izifundo.
Iyanceda kakhulu because bakutshela ukuthi
ngafuna ukuthi wenze any course right bawujela ukuthi ungabenefita kuyiphi kakhulu ekufithayo yiphi kahle kahle
abasakhulayo bebephithizela bebuzisisa ukuthi bengangena njani eNUST njalo iningi lijabule kakhulu ukuthi bathole usizo abakade beludinga. INUST yiyo yodwa iyunivesithi enikeza izifundo zesayensi emhlubulweni yemaNdebeleni, kodwa iminyaka eminingi kuhlala kugcwele abantu abavela ezabelweni zangempumalanga kwelizwe okusolisa uZulu kakhulu ethi uyabandlululwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo.
Yebo, yebo, yebo. Msakazo muhle. Mina ngingumike hobe, umsakazo weStudio 7. Ngithe ngithathe leli thuba ukuze ngilinxuse lonke ukuthi lingene kuhlelo lwabasakhulayo olwele connection ngo-8 ntambama. Lamhlanje sixoxa ngohlelo oluqhutshwayo okwamanje eZimbabwe lokubhalisela ukuvota olwe-biometric voter registration mop-up exercise ngabe-commission eZimbabwe Electoral Commission olugqitshwa ngolwesine. Sizaphatha njalo udaba lokwethuselwa kwabantu lapho okubikwa kulabantu abahamba bethatha ama-slips abantu asebebhalisile. Nxa ufisa ukungena kuhlelo, thumeza inombolo zakho ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Lingasixhuma njalo ekhasini lethu ele-VOA Ndebele enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana eyabulenjini ku-Facebook.
Ukwehla kwentengo yamafutha ezimota kunye lezinye izibonelo kwezomnotho welizwe kungaba kutshengisa na ukuthi umnotho welizwe ususiba nganeno, kulandela umbiko kamongameli Mnangagwa. Lo ngumbuzo esiwubuze uZulu Mathupha labo somabhizimusi ukuthi bawubona njani umnotho ikakhulu nxa kuqathanisa lokwenzakalayo. Umnumzana Emerson Mnangagwa egcotshwa ukuba ngumongameli wazisa ukuba kumalanga alikhulu alandela ukuqala umsebenzi wakhe kuza kuba lempawu zokuthuthuka komnotho welizwe. Kodwa isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi akula nguquko isibonakala.
Iqiniso lihle lapha njengemaphedelele nje ngapha akula lutho lishintshile. Imisebenzi lokhu ingabonakali, imali nakho kulokhu kusakhanya abantu belako kusala and izimali zangifona into lazo intengo zangifona nazo zonke phezulu kona ngale akula lishintshi esilubonayo sibili. Ngokubona kwami ngibona ngani engxenye singaya kuma-elections lawa azaba PC4. Then Mrs. Keta okungani uyaba nosesitshintshana lo ngoba kulokuyinto wani nalevila kulanto yetshintshi le ukutshintsha ikhanda kuphelele ukuthi khona kwakungubabalwane umgabela sokumnangagwa into ilokho kuyizana amapholisa angikhona yasimbisem kabatshintsha ama-reforms then sesihamba kuma-elections endeni democracy ngomanye amazwi la.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga uthi umlomo kamongameli Mnangagwa awugcwalelwa mfula, yikho uyakhuluma nje kuphela.
Umnotho welizwe ulokhu phansi okumangalisayo, kodwa ungabe uthuthuka emlonyeni kapresident uMnangagwa. Emlonyeni hayi, uMnangagwa ubukhali, kodwa ekwenzeni hayi kakulanto ayenzileyo. Njalo abanye abanjengathi asikhangelelanga ukuthi angenzani, ngoba i-37 years leziyana nguye phela abencedisana lomgabe ukubulala le economy. Pho angabe ezayilungisa njani njengoba lo mbuso lo ekuwuthatheni kwakhe kakawunikwa ngabantu kanye ezandleni? Uyakwazi ukuthi kube lokuxabana okukhulu baze abebutho bangenela bamncedisa ukuthi abe kulowo mbuso. Labantu nje abaningi abanjengathi kasikamboni njengomuntu okuthiwa hayi ngumuntu sibili lathi singahlala sizinze, ngoba umbuso lo kakabi lawo njengoba siya kuma-election ukuthi umuntu wonke nje amazwi wonke lanxa ethembisa ngomlomo kodwa kuground hayi kakulalanto asebenzi.
Ilunga ledalele parlamente umnumzana Prince Dube Kosibanda uthi akula nguquko ekhona elizweni ngoba konke okuncane okwenzakalayo lanxa kumele kwenzakale njengemfanelo kubonakala sengathi kuyabukeka.
Okwakuqala umbono wami uqalisela ekuthini nxa sesithi sokube nguquko kanti kwakuvele kominjani izwele lokho kungakabi lenguquko yena le ekhulunywa ngayo. Okwakuqala into esiyaziyo ukuthi intengo zempa yezinto elizweni likansa mhlawumbe ngeviki nangeviki. Okwesibili akade sikunanzelela intengo yefiweli ibiphezulu ukwedlula amanye amazwe ahlanganisa izindawo zambia nabomalawu. Bekungcono emntwini ohlala endaweni enjengasefolosi ukuthi ehambe edinga ifiweli ezambia kulokuthi ethenge ezimbabwe nxa yentengo yezimbabwe. Siyananzelela ukuthi imali imzila emabhanga yikho kade vele kuyimpilo kade ikhona isikhathi sonke. Siyananzelela ukuthi imali emabhanga ibingatholakali, imisebenzi ibingatholakali, amafektari ebevala. Khathesi-ke ilokukhona ngizila edolobheni leHarare khathesi imizila emabhenki kayikapheli ilokhu ikhona. Izolo bengobulawayo kuhambe ebhenki kobulawayo ngithole abantu benyathelana begcwele indawo yonke bedinga leyo mali yokuthi beyithole. Ungangena phakathi imali ekade itholakala ngama-$30. Okutho ukuthi entweni zemali akukabi lolutho solutshintshile eZimbabwe. Imizila ilokhu ikhona, ilokhu ikhona injalo abantu belokhu belala emabhenki. Singakhuluma-ke ngokwefiweli. Ifiweli nje okwenzakeleyo yokuthi ifiweli yethu ibidura ngenxa yokuthi uhulumende ubethatha umthelo omningi kufiweli. Khathesi-ke into ayeseyenzile uhulumende yikwehlisa umthelo okade ewuthatha kufiweli. Osokusitho ukuthi intengo yefiweli yehle ngemali yona leyo ngesilinganiso sonaleso uhulumende ayehlise ngayo somthelo wakhe. So akula lutho olukhulu olutshintshileyo kufiweli yethu. Kodwa-ke siyakwazi ukuthi ifiweli ngeyinye yama-contributors totally expensive cost yokwenza ibhizinisi ngaphakathi nakwelizwe. Siyananzelela ukuthi ukwehlisa lokho akwenze uhulumende mhlawumbe uzanceda, but ukwehla kwakhona lakho kayehlanga kangako. Akula lutho sibili esingalubhala siluthi kwenzakala into emangalisayo, yehlile ngesilinganiso esiphansi kakhulu okokuthi i-impact yayo kumkhonomi wonke ambone ukuthi ingazwakala ngokuphangisa. Amakhampani zasevulile kasika wabona imisebenzi lokhu ingatholakali. So umkhonomi-ke esikwaziyo nje sokuguqukile ukuthi sokulokukhuluma okuningi okuvela kuhulumende kokutshengisa ukuthi khona uhulumende uthi yena kulezinto azenzayo kumbe kulezinto afuna ukuzenza, kodwa ku-ground sibili phansi hhayi kanti akukatshintshi lutho. Into lokhu zifanana abantu beZimbabwe lokhu basekuzimeni, imali abayitholi, imisebenzi kayikho, abantu lokhu behlupheka. Awukabi lenguquko ekhona esingakhuluma ngayo kwezomkhonomi.
Kambe kungakutshengisa na ukubana umnotho usunganeno? Nanku imali emabhanga lokhu ingatholakali, njalo lempahla ezitolo lokhu intengo iqansa. Okwamanje-ke ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weleMelika.
Umphathintambo ohlangothi lweMelika olubona ngokudlelana labanye amazwe ole-Department of State usanda kwethula umbiko othi ilizwe le-Iran selingelinye lamazwe okuthiwa asekela amalwecaja. Ngakho-ke ilizwe leli sokuthiwa ngelinye elingaphansi kwesikhonqo sokulonda amalwecaja esibizwa ngokuthi yi-countries of particular concern. Amazwe la alitshumi kuthiwa asekela amalwecaja njalo kawahloniphi ilungelo labakhonza inkolo ezitshiyeneyo. Kubikwa ukuthi ilizwe le-Iran kalifuni ukuhlonipha abantu abakhonza okwehlukeneyo. Abakhangelane lelungelo loluntu bathi unkosikazi Shame Esave, umka Victor Petamuraz, wayekhokela ibandla le-Assyrian Pentecostal Church uthole nzima kwele-Iran. Usanda kukwetshelwa ukuhlala entolongweni okweminyaka emihlanu ngenxa yokholo lwakhe. Ngontulikazi ngomnyaka ophelileyo, umkakhe wagwetshelwa ukuhlala entolongweni okweminyaka elitshumi kulandela ukwethiswa kwakhe icala lokuthi wenza ongahambelani lezomvikela kwele-Iran. Umntanabo uRamil wetheswa icala elifanayo. kubikwa ukuthi abantu bokholo lwesiKristu batholise nzima kulelo lizwe. Abalitshumi bavalelwa ngomnyaka ophelileyo ngenxa yokholo lwesiKristu. Abalandela ukholo lwesiBahai labo bathwele nzima kwele Iran. Sokulesikhathi abantu laba betholise nzima ngurhulumente walelo lizwe.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende wele Melika. Okwezemidlalo akazimiselanga ukuthatha umhlala phansi umqeqetshi olodumo uCosmas Zulu ngemva kokwehlukana kwakhe leqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha loludaba ngugcweleyo ekwabulawayo.
UZulu oleminyaka edlula amashumi amahlanu esebholeni njengomdlali lomqeqetshi uthi udinga umsebenzi ngoba ulwazalo uthele kuminyaka yonke leyi akumelanga afe lalo kodwa kumele alwedlulisele phambili kubaqeqetshi abancane kulaye.
Umnyaka lo yabakhokheli be-Highlanders abazange ba-renew i-contract yami, so angina msebenzi. Sengidinga umsebenzi ukuthi ulwazi lwami ngingalulakhi. Wonke ama-team abangafuni u-technical advisor, u-goalkeeper coach, ukuthi ama-coach abo abancane ngibanike ulwazi lolu ngokuthi ngiyongena egodini lolwazi lolu kuyaba yi-west.
UZulu waziwa kakhulu ngegama elithi Thano, ufikise iminyaka engamashumi ayisithupha lathoba mnembili yokuzalwa mhla ziyithoba mnembili kunyanga kaZibandlela. Njalo uqale ukudlala ibhola ngomnyaka 1967 ekufikeni kwakhe edolobheni lakoBulawayo. Udlalele amaqembu abalisa ele Bushbucks, ele Eastern Midlands, ele Eastlands, ele Olympics kanye lele Mashonaland United engakabuyi kuqembu leHighlanders ngomnyaka 1980. Ukuqeqetsha ukuqale ngomnyaka 1983 eseqembu leHighlanders engumsekeli wesizalwane selizwe leScotland uBobby Clark. Uthi uyalibonga kakhulu iqembu leHighlanders ngoba lidlale indima enkulu ekumakheni kubabe ngumqeqetshi ohlonitshwayo.
Ngithanda ukubonga ifamily yeHighlanders iminyaka yonke from 1980 until kathesi sengiwine amakhapha angu-20, two league championship. Ifamily yeHighlanders liyanithanda kakhulu, even ngangihamba estreeti ngiyakuhamba 5-10 meters umuntu wonke weHighlanders uyangimisa embuzo ukuthi kathi mdala iqembu lihamba njani. Labazali abangifonelayo bembuza ukuthi kathi ngingabuyisa abatshana bami kuHighlanders.
UZulu-ke wasebenzela amaqembu abalisayele amaZulu, ele-Real Stars, ele-Zimbabwe Saints, ele-Quellerton, ele-Zimbabwe Leopards, ele-Sizane kanye lele-Talent Vision kwele-Zimbabwe. Ikanti wasebenzela njalo kwele-Botswana eqeqetsha iqembu le-Botswana Meat Commission. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Singakethikani wathi ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ngesikhathi nengi lantathela izindaba libika ukuba uyamqinela umkhuhlane umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai, abasekeli bebandla lakhe bathi balethemba lokuthi uzasila abuyele ekhaya. Lwamukelwa ngembono ehlukeneyo udaba lokuphenduka kukamongameli, wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kwezombusazwe obikwa eseqoqana labanye ababe ku G40 ukubumba ibandla elithiwa New Patriotic Front. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama uChris Gande lilaka.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.